Izanusi zomkhathi zithi izulu leli liphethwe liyezi elivelele ngasentshonalanga yelizwe ngesonto. Zithi njalo elinye iyezi eliqhamuke emhlubulweni wezansi kusiya ngasempumalanga yezwekazi le-Afrika izolo yilo eliza lezulu eliza kuna namuhla ezabelweni ezibalisa eMathebeleland South, eManikaland kanye laseMaswingo. Isiphathamandla sogatsha lwe-Meteorological Services Department, uMnumzana Linus Ncube, uthi izulu leli liza kuna elizweni lonke jikelele kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Olwesithathu mhla kulitshumi lantathu uLwezi kukhangelelwe ukuthi inani lezulu lizakhuphuka endaweni ezigoqela impumalanga lentshonalanga yeMashonaland kanye leHarare. Kusukela ngolwesibili mhla kulitshumi lambili kusiya ngolwesine mhla kulitshumi lane, ezinye izabelo zeManikaland, eMaswingo leNkabazwe kukhangelelwe izulu eliza kuna ledlulise isilinganiso esiyi-50 mm ngemva kwamahola angama-24.
UNcube uxwayise abantu ukuthi beqaphele futhi bathathe amanyathelo aqondileyo ngesikhathi izulu lisina ukuze baphephe engozini ezifana lokutshaywa ngumbane.
Liyaxwayiswa ukuthi lingacatshi ngaphansi kwezihlahla nxa kulombane. Liyakhuthazwa ukuthi lihlale ezindlini ngesikhathi izulu lisina. Lingachaphi izifula loba izifudlana nxa zigeleza amanzi.
Abantu abanengi bese belahlekelwe lithemba lokuthi izulu liza kuna. Nanku isikhathi sokulima sifike sedlula ekupheleni kwenyanga edluleyo umkhathi womile. Ingcweti kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo uthi njengoba abalimi sebelungiselela ukubamba inhlanyelo kuqakathekile ukuthi belandele izixwayiso ezethulwa izanusi zomkhathi ngokuna kwezulu.
Mina ngisaselethemba ukuthi lona lizaba khona. Kodwa ukunakwala kusoze kulandele impawu lezi sizijayeleyo ukuthi liqalisa ngalesi sikhathi. Ngakho-ke abantu kuyakumele benanzelele kakhulu esilokhu esithi ngama-forecast, especially ama-7 to 14 day forecast, yiwo azabe bancedisa ukuthi benze malungiselelo bani mayelana lezifuyo, mayelana lasemasimini.
Abantu abanengi bathi lanxa izulu lingaze line abalalutho lokulimisa lonyaka ngoba bafelwe izinkomo lamadonki kwaphela ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Abanye labo bakhala ngokuthi inhlanyelo idula kakhulu. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritex lwazise izolo ukuthi eMathebeleland South kuphela sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 10,134. Okumangalisayo yikuthi ezinye inkomo ezikhanya sobala ukuthi azicakanga lazo ziyafa. Osokudale ukuthi abanye banakanele ukuthi kule mikhuhlane ekhona. Isakhamuzi uMnumzana Famona Ngwenya ngomunye wabantu abadideke ingqondo phezu kwalolu daba.
Hayi, lapha inkomo ngathi zizashiya abafuyi bephakathi kwenkathazo enkulu kakhulu ngamabhibhi lapha. Sicela owaziyo ukuthi inkomo ukuze zingafi uma zicutshiswa ngumkhuhlane noma ziyacuba nje ngenje abantu inkomo ziyaphela. Unolwazi nje kancede kancane ngemithi.
Ingcweti kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo uthi ngempela imikhuhlane ngeke iselakale.
Imikhuhlane yona ihlala ikhona ngazo zonke izikhathi. Sinanzelele ukuthi lonyaka ngoba umumo wenkomo kawumuhlanga vele. So siyazilahitha ukuthi nxa ebantwini uthi nxa ulamba uzahlaselwa yimikhuhlane eminingi. Kodwa akuvamanga ke ngalesi sikhathi ukuthi kube nemikhuhlane ehlasela inkomo eziziphileleyo ezinonileyo. Imikhaza yona-ke kayidingi izulu eliningi ukuthi iqale njalo ukuthi yande. Ngakho-ke lona leli zulu eselikhifikhivisile kwezinye indawo selicacade imikhaza eminingi kakhulu. So imikhuhlane ethwele yimikhaza isizaqalisa
livele. So siyaxwayisa ukuthi abantu bebambele qine sibili indaba yokudidisa. Umlimi ehlale phethe nje imithi yokuthi nqa ngathi yabona ukuthi inkomo kumbe kayihambi kuhle kumbe kayizwa kahle ayijove into ezifana labo high-tech. Kufanele umuntu ahlale labo high-tech eduze.
Ele Zimbabwe liphakathi kwendlala emangalisayo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million ebangelwe yikungani kuhle kwezulu nyakenye. Ukuphuza kwalo lonyaka njalo sokudale ukuthi abanengi besabele ukuthi indlala le izaqhubeka ngomnyaka ozayo. Lanxa nje izanosi zomkhathi zisithi izulu likhanya lizakuna ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.